loko imisebenzi yezinta ngento ziyakwela zonke izinto zigwezwa umumo wempi ephakathi kwe-Russia ne-Ukraine. Ungakhohlwa ukuthi sivela ngaphi, sivela emumeni we-COVID, emumeni onzima akade ubhazalalise ama-economies omhlaba wonke uguqwe ngamadolo. Kathesi nxa kuyi-afrobarometer loku kukhuluma i-afrobarometer le ikhuluma zinezi zinto, bakhuluma umbono, imbono yabo abayithethe ebantwini abaphikisana lohulumende. Yikho kuphela kukhona, akula mbono wabantu i-70 something percent ekhuluma ngokuthi ilizwe liyalahleka. Ilizwe lisendleleni nkomo, kodwa selobunzima obubangelwa ukangelwe umhlaba wonke ukuthi izinto zilindana emhlabeni wonke jikelele. Umhlaba awumanga kuhle ngenxa yokuthi kulezi izimpi ze-Russia zikhweza amafutha, zakhweza yonke into. Yonke into kayimanga kuhle phakathi komhlaba nothi eZimbabwe kuphela.
Kodwa uphenyo lolu babagawule luthi vele kusukela ngo-2017 kungakabi lo daba lwe-Russia, bathi kusukela ngo-2017, 2018, 2021, kathesi ngo-2022, abantu abaningi eZimbabwe bebevele besithi hayi ilizwe lisendleleni embi, akula lutho olulungayo.
Baba Nkomo, ngiyakuzwisisa khonoko, kodwa khangela phela lapho esivela khona. Ikakhulu ihulumende kaMnangagwa ithe ithatha ilizwe libe livele emuva le kubeso izinto bese zizimbi babankomo. Siyakukhangela khonoko ukuthi singene phakathi kwama-barrier check, kwangena phakathi kwani konke emuva ngale ngesikhathi sikamgaro. Kuthe uMnangagwa laye ethatha uMnangagwa uthethe emumeni vele omubi, izinto zinikubi, kodwa umnyama obekhona ukuthi sangena phakathi kwe-COVID, sangena phakathi kade sifuna siphuma ku-COVID, i-COVID yakhona ayikapheli, sesingena phakathi komumo omubi womhlaba owezimbi ze-Russia, oyiwo ophambanisa ama-economies. I-COVID iphambanisile ama-economies, umumo we-Russia lo usuphambanisa ama-economies amazwe, nokuthi eZimbabwe kuphela, but umhlaba wonke jikelele. So yikho simele sikukhangele kuloko, baba Nkomo.